So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukantaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-5 Mfalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ukhululiwe esitokisini ngemva kokubhadaliswa imali yesibambiso kucala lokuthuka omunye wesifazane odabuka kwele Russia.
Ukuthi sabe singazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngurhulumende.
Kwesatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kuhlelo zokuzithuthukisa ezivalisa ukufuya kanye lokulima.
Iphato kethu saqasa uyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-April saba sesifakile imbuzi zethu, sokwathi nge-lockdown leyakakhona ngomashi sizagcina sesiqethe iziba zethu ngo-August.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabakhokheli bebandla le-MDC Alliance uMnumzana Tendai Biti obotshwe izolo phezu kwecala lokuthi wathuka waze waxopha ngomunwe esinye isizalwane sakwele Russia ukhululiwe ngemva kokuba umantshi edalelwe Magistrate Court eHarare unkosikazi Bongai Mutshutshuti enqume ukuba uBiti kumele ahlawule inkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000 okuyimali yesibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UBiti ubotshwe ngolwesihlanu esetheswa umlandu wokuhlasela unkosikazi Tashiana Aleshina, yena ukubikwa eyingxenye yabafakazi kolunye njalo udaba oluphathelene lesinye isizalwane sakuleli esimelwa nguBiti emthethwandaba. Kodwa uBiti uyalilandula leli cala. Umtshutshisi unkosikazi Aidamarombo akasiphikisanga leso sicelo sikaBiti sokuba atholiswe ithuba lokushawula imali yesibambiso ibheyili. Ngaphambilini kokuba ethule isinqumo sakhe unkosikazi Mtshutshuti, igqwetha likaBiti uMnumzana Alec Mtshadehama ubekhalazile phambi komthethwandaba phezu kokuhlukunyezwa kukaBiti kusukela ngesikhathi esiya emapholiseni emveni kokubala ngodaba lwakhe kumaphephandaba ezwe ukuthi uyadingakala ngamapholisa wasevalelwa esitokisini. UMtshadehama uthi ufuna umthethwandaba uzihlolisise lezo zikhalazo zokuhlukunyezwa kukaBiti esithi ngoba kuyikwephula ilungelo lakhe. Lezi zikhalazo zibalisa ukuncitshwa amanzi lokudla ngesikhathi esemapholiseni, ukuvalelwa ngecala ebelingakudingi lokho, ukuhlaliswa endaweni kungalandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lokuthelwa izankosi ngesikhathi esiwa emthethwandaba. Umantshi unkosikazi Mtshutshuti unqume ukuthi mazihlolisiswe lezi zikhalazo impumela yazo ize kwethulwa emthethwandaba mhla leli cala liqala ukutholiswa. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fadzai Mayere uphe umbono webandla lakhe phezu kokwehlele uBiti.
By 2 o'clock, 2 p.m. yesterday, the docket was already
ihola lesibili emini litshayevele eseqedile ukuyibhala idokethi yodaba lukaBiti. Amapholisa kodwa ala ukuthi amuse emthethwandaba ngemva kokuba ebabonisile ukuthi lokho kungenziwa njengoba isikhathi lesisakhona.
Together with his lawyers, obviously, you can take me to court now and we can deal with the remand hearing.
Sixoxe lengcwethi kwezokucubungula ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Jenesani Ntungakwa wapha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Into eqakathekileyo ukuthi khona maso kule ecala elinje lingaba liqiniswa kumbeni, sonke sikhangela ngamehlo
ukuthi sabe sesingazakwazi ukuthi umuntu esimthembileyo lo ubotshwa ngezepolitiki, ubotshwa ngokhulumende, umbeni yena engumuntu nje akaziphathanga.
Ukutholiswa kwecala leli kuzaqhubeka mhla ka 18 Zibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelis Gama.
Kusatshelwa ukuthi igciwane le-coronavirus lizaqhubeka limemetheka kakhulu koBulawayo ngoba abantu bayaphithizela befuna ukuziphilisa okungabafaka engozini yokuthelelana leli gciwane. Kumanani akhitshwa lugatsha lwezempilakahle nsuku zonke, idolobho lakoBulawayo yilo eselihlala likhokhela. Izolo phakathi kwabantu abedlula ikhulu 123 abangamachumi amathathu 50 bebengabakoBulawayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuyakhanya ukuthi ama statistics amahlanga nxa sesikhuluma ngaleli gcikwane leCovid, kukhanya abantu abaningi bayahlangana lalo. Sikhuluma kanje kathesi yezo ukuthi lama isolation centers amanye ayike ahlale ngelabantu okwesikhathi esidluleyo. Kathesi sizwa ukuthi akulabantu, kuyatshengisa ukuthi umumo mubi awumhlanga. Khonoko kuyasikhomba sobala ukuthi igcikwane leli alikhethi umuntu, lihlasele nje wonke umuntu. Siyezwa njalo futhi lezinye izikolo lapha kuthiwa ababalisi labantwana bezikolo igcikwane lihlasele. So kusegcekeni kathesi ukuthi lapha koBulawayo umumo wethu awumhlanga. So kudinga ukuthi kube le ndlela zokunanzelela sibili ukuthi sizame ukuvikela ukumemetheka kwaleli gciwane, ngoba singaqhubeka sinje impilo zethu labantwana bethu zikhanya zingaba phakathi kohlupho olukhulu.
Kuyini ngokubona kwakho okungakubangela ukuthi igciwane leli lingani libhahile kakhulu endaweni zakoBulawayo khona ngapho? Kungakubangelwa yini?
Nxa nginazelela mina umumo ongabusenza kumubangela ukuthi leli gciwane likhanye lisabalala lingena ebantwini abaningi, kuyindlela abantu esiziphatha ngayo. Okokuqala engakutsho ngathi mina liphango, abantu ngenxa yokuthi bayaswela, abantu balambile. Uzananzela ukuthi lapho abantu abathola khona amathuba okuba nabathengise labe sithi informal sector, kumbe bathengise okusemthethweni bangokemthethweni, uzananzela ukuthi abantu bakhanya sebeminyene kule ndawo silo zinanzelelayo khona abemzini wakoBulawayo. Ukuthi ungahamba ngezikhathi zantambama kuthi ama-tricks akuma-8 kabe sokugcwela abantu bethengisa imihlobo yonke, othengisa ithukela ngothengisa ithukela, othengisa amabhanana ngamabhanana, amatamatisi, amagwili, amabhethana. Khona khona yikokwenza uthole abantu sebeminyesile ngoba sebebona le ndawo ikhanya ilabantu bokuthi ungayakiwo, abantu bayathenga. Ngokuqala ngathi indlala ebangela lokho. Okwesibili sibona ngathi abantu futhi abahloniphi imithetho yafakwayo. Silabanye abantu abangelanda bodla nxa uhlangana labo, abantu bayatshela sihambe sifakile lowo kuvala amakhala lemilomo ama-mask. Kodwa isikhathi esiningi yabonani bengakufakanga, lanxa bekufakile ubona abakufaki abakugqoki ngendlela yakhona. Baya bengavalanga amakhala, bengavalanga imilomo, ifake nje ngaphansi kwesilevu la. Uzabona kuphela umuntu esesiba le ntshukutsho ukuthi adonse nxa esebone ukuthi nakamapolisa. Ngezinye indlela imfundiso ebantwini ayikangeni, yaze yazika ukuthi bananzele ukuthi lezi zinto okuthiwa sizenze bonke social distancing, i-sanitizing, asiyenzeli amapholisa kumbe umthetho, kuyindlela yokuvikela impilo zethu.
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Ibandla leZanu PF namhla lenze ukhetho lokudinga amalunga edale le-District Coordinating Committee esigabeni seNkabazwe. Umbuthano lo ubuqoqwe edolobheni leGweru, uke wamiswa kulandela ukuna kakhulu kwezulu. Ekuphethweni kwalumbuthano kube lokukhonona ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu namhlanje zibuthene kogudu emangweni wakotshiwara esikhumbuzweni sikanina umkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Nelson Chamisa, obhubhe ngenyanga kaNtulikazi wonalo umnyaka.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Kwezemaphandleni, izakhamizi zemaphandleni sezikhuthazwe ukuthi zisebenzelane kunhlelo zokuzithuthukisa ezivalisa ukufuya kanye lokulima ukuze sinqobe ingxaki ezivele ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus lonyaka. Lesi sixwayiso sivele lapho kusungulwa uhlelo lokufuya imbuzi eBethel eGwanda South. U-Albert Ncube usiphala ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ekhuluma emkhosini okuvulwa ngokusemthethweni kohlelo lokufuya imbuzi eBethel ngolwesithathu, uMnumzana Mahoros Makurani, umgcinisihlalo webhodi ye-Edward and Love Memorial Trust, ukhuthaze izakhamizi ukuthi sixhasane kunhlelo zokuzithuthukisa ukuze sithole inzuzo ethe xaxa. I-Edward and Love Memorial Trust incedisana lezakhamizi kunhlelo zokufuya lezokulima ukuze ziyenelise ukuziphilisa lapho kule ndlala. UMakurani uthi kuyadingeka ukuthi kungabi labavalelwa phandle kulezi nhlelo.
Kuba nzima ebantwini abagogekileyo, kumbe ufice ukuthi kuba nzima ebantwaneni. Thina isifiso sethu ezedwad indlovu ikuthi siqinise ukuba inclusive kwama-program, kwe-programming yethu, wonke umuntu azizwe a part of that program.
Kusungulwe amadlelo embuzi lapho ezizafuywa khona phambilini ngokuthi zithengiswe. Unkosikazi Duduzile Ndlovu weSamlord eGwanda South umsekeli kamgcinisihlalo weGwanda Study Circle Farmers Association uthi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kubabisele muva.
Iphadukethu sasiqa siuyakha ngoFebruwari, sikhangelele ukuthi ngo-Aprili saba sesifakile iimbuzi zethu. Sokwasithinga i-lockdown leyabakhona ngomashi, sizesagcina sesiqethisa iziba zethu ngo-Agasti. Safaka iimbuzi zethu mhlaka-3 Agasti, ukusibisele emuva.
Unkosikazi Sibongile Masuku ongumfelokazi njalo ekuhlelo lokuthunga isikhwama ngamangqongqo abalibiza ngokuthi hamba labahambayo, uthi kuyabasiza ukusebenzelana ndawonye.
Ngasuka lapho ngaya kwakha indlu yami ngaleso sikhathi ngiseselwe ngumfelokazi obuhlungu. Hayi, ngathola indlu enhle, ngajabula ngemali yezikhwama engizithungayo ngamangqongqo.
Unkosikazi Opha Mabhena oyebhalula uziphilisa ngokufuya inkukhu labanye bakhe, kodwa layo khala ngegciwane le-coronavirus.
Kathesi sesiyingani sesithethuthi, into nje esiyihlupho kwakathesithesi mkhuhlane nalo bekhona ukuthi le nkukhu azinganasisathola kahle zeziswelakala lokudla okukhwela kokuphela. Kodwa hhayi, siyazuza uncedo ngoba siyaphila le moli, sifundisela abazulu.
Osaphethe isihlalo somqondisi we-Edward Ndlovu Memorial Trust unkosikazi Vivian Moyo uyalandisa ngohlelo lwama-study circles athi soluqhelile.
Instead ukuthi babe ngama-singles besenziwa ngama-group okuncane, sebe ngama-associations where they are putting ama-livestock abo together so that they penetrate ama-bigger markets to sell, whether imbuzi or to sell as meat, like they are upgrading ukuthi bazuze lama-stands ukuthi bakhe ezinye izakhiwo where they can control the production of their livestock.
UMnumzana Phineas Maphosa ongukansila ka-Ward 14 uthi ziyasiza kakhulu lezi nhlelo zama-study circles esigabeni sakhe, ikakhulu ngalesi sikhathi sendlala.
Ziyabanceda ngoba ngathi sekunje kunzima ukuthi badinge ukudla, mbe badingeni bathole le mali. Kodwa nxa bele ma-project anjengana kumbe inhlelo njengazo lezi kuyabancedisa. For instance, nxa ukwazi laphana besithona bake bathengisa izifuyo zabo, bethengisa ko-okay labo ze-brine imbuzi zabo bazuze imali ethize, kukwenza kutshengisa ukuthi kona imali yabanceda ekuthini bazuze indaba njengokuthola ukudla kumbe lezinye inswelo ababelazo emakhaya.
Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuthi inani labahlaselwe ligciwane le-coronavirus ezansi yamandebeleni seliqonge laya kwaba likhulu lamajuma ayisikhombisa. Ababanjwe igciwane le-coronavirus kwinsukwane esanda kwedlula babalisa amanye amakhansila kamasipala weGwanda kanye lezisebenzi zeGwanda Royal District Council nebhanga le-CAPS osekudala ukuvalwa kwalezi ndawo. UZulu ukhuthazwa ukuthi alandele iziqondiso zokulwisana laleli gciwane ngokugqoka ama-mask, ukuqhelelana lokungabi baningi ndawonye ngoba selimemetheka ngamandla. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngi-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lwezemaphandleni. Izakhamizi zasesilobela phansi kwenduna uMalisa ziyakhonona ngokuswelakala kwedibha emangweni waseNdlamathuli laseMasuthi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi zakamizi lezi seziqede umnyaka wonke zingadibhisi inkomo zazo kulumango sokufaka inkomo lezi engozini yokuthola imikhuhlane ebangelwa yimikhaza efana le-tickborne leyamasondo lomlomo i-foot and mouth leminye. Izakhamizi zakulumango ezikhulumele Studio 7 zibike ukuba udubuso olukhona yikuswelakala kwedibha endlamathuli lasemasuthi. Umnumzana Sahle Mahlangu osuka kuward 21 phansi kukamlisa umnumzana Mjikiza wadi uthi udubo olukhulu yikuthi kabala mali yokudibisa inkomo zabo. Esinye njalo isakhamuzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Mustafa Svanda uthi udubo lolu soluphazamisa inani lenkomo ezitholakala kulumango. Esinjalo isakhamuzi esuka kuward 28 umnumzana Bernard Mangena uthi uhulumende kumele asize izakhamizi lezi ukuze zidinge indlela yokudibhisa. Izakhamizi zesilobela ziqhubeke zisithi uZulu weZimbabwe kumele ancede kulumango ngoba udubo lolu lulakho ukuqeda inani lenkomo elizweni nxa lungalungiswanga. Ngesizwe njalo isakhamuzi umnumzana wadi egcizelela.
Embele ezinye kazitela mbele siyazame ukuvethi naye ukuthi sifuna ukuthi sithi zinkomo akulanto ebuyayo.
Imizamo yokukhuluma nenduna uMalisa yehlule ugatsha lwezokulima lalo lungakafithi imbono yalo ngesikhathi sisiya emoyeni. Imele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ikuthi bana hlobo olibulisayo umphrofethisi Jeremiah ngimele uSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lamhlanje silo nkosikazi Maria Rusike yena-ke oseNgilandi. Nkosikazi siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga. Okokuqala ngiyabonga ukuthi osinike isikhathi sokuthi sikhulume ngesikwenzayo. Siyabingelela njalo kubalaleli abe-Studio 7. I-Royal Destiny okwamanje sisamile ngoba i-Royal Destiny liqembu ebelande ngabantwana, isheshala abantwana bethu bahamba kuma-universities, njalo sisebenza lama-artisti azimeleyo akundawo ngendawo. So kuye kwasinzimela ke ngokuba zintsalo ngesiXhosa sithi kuba zintsalo ukuba lela le. Okwamanje sisamile ukuthi sike sithathe i-break sikhophe umoya sibone ukuthi singaqhubeka njani ukuya phambili. Kodwa ke ku-Royal Destiny i-vision yethu kakhulu ngeyokusebenza sisapota abanye ama-artist ngoba i-industry yomculo i-industry eyenza abantu babe isolated okokuthi sometimes uyabe ufuna ukuthi uhlangane labanye abaculi likhulume ngezinto ezilihluphayo njengama-artists. So sivele nje ku-Royal Destiny sihlangene lamanye ama-artists siyabe sixoxa si-encourage-ana sibonisana sisapotana sifundisana futhi ilizwi likaNkulunkulu eliyilo elisipha amandla ukuthi siqhubeke ngomculo wegospel, ngoba umculo wegospel ngumculo olezilingo olwiswa ngusathana kakhulu. So kuleyo branch ke asiyekelanga, siloko sila baculi esisebenza labo esibasupportayo.
Alisahlangani vele sokwahle kwama konke kumbeni. Selibuthana ngezinye indlela.
Sesibuthana ngezinye indlela, sesibuthana ngezinye izizathu. Asisabuthani kakhulu ngokurekhoda umculo okwamanje, kodwa sibuthana sincedisana. So sesilohlelo olutsha olungumntwana weRoyal Destiny okuthiwa yi-Inspire Nations.
Chasisa ngi-Inspire Nations leyo.
I-Inspire Nations lohlelo esilwenzayo kumsakazo we-Radio 54 lapho esi-celebrate abanye abaphumeleleyo, sincedisana nje ukubonga uNkulunkulu ngasenzela khona, sikhuthaza labanye ukuthi bafunde kulabo abaphumelelayo. Sesilabaculi abaningi esibaletha kulolu hlelo, sifunda ngokuthi kuyini okwenza ukuthi baphumelele. Kanjalo ke siyaxoxa njalo nangezinto ezisihluphayo ngumntwana weRoyal Destiny osakhula ke naye. Sibanetha luhlelo esithe sakhona ukuthi silwenze kulezi nsuku ze-COVID ngoba sile sikhathi sokuthi senze something. UNkulunkulu wafaka ke enhlizweni yethu ukuthi senze something virtually, kumedia virtually, ukuthi sisupporte abanye, siphakamise abanye.
Belilalele kungxoxo esiyenze lo nkosikazi Maria Rusike. Isikhathi asavuma ukuba siqhubekele phambili sesisimalapha. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala kwele South Africa eyeZim Imbokodo. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwanyukelwa msakazi, ngiyabingelela kubalaleli.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kulandela ukuvulwa kwamabhoda ikakhulu le Beit Bridge? Bakhona yini osebezwile asebehambile kumbe ukuphenduka bevele ekhaya?
Msakazi, ngicabanga ukuthi ngimva kokuthi amabhoda avulwe ekuqaleni kwena lenyanga esiqalileyo, abantu abaningi babelesasaza lokuthi bafuna ukuhamba ekhaya. Uhlupho lungathi kusebantwini laba abafuna ukungena eSouth Africa lapha emngceleni weBeit Bridge bengena bevelele eZimbabwe. Engibone ngani bathi bahlutshwa kakhulu yiwo la ama-certificate awe-COVID-19, okuthi kumele uze la ama-certificate COVID-19 abonise ukuthi awunaso, awunalo igciwane leli le-coronavirus. So kungathi ukuya ekhaya kuyahambeka mpela ukusuka eSouth Africa usiya eZimbabwe kuyahambeka. Sisalinde kakhulu ukuthi njengoba kuyimpelansuku omalayitha bezaphuma bethwale behambe ekhaya, sibone ukuthi bayahamba kuba njani emngceleni, bazodlula kanjani. And ma sebejika ukuthi bajike bephume eZimbabwe bengene eMzantsi Afrika, kuzoba lula mbe kuzoba nzima ongakanani.
Yona iminyaka yonke ngalesi sikhathi abantu bayandise ukuhamba ngobuningi besiya ekhaya. Kodwa ubona njani kulo umnyaka?
Msakazi, uyayibona le nto yobhubhane lwegciwane leli le-coronavirus ingathi imoshe izinto eziningi, ngoba ibivele imosha kusukela iqale ukuba khona ekuqaleni komnyaka. Lamanje ingathi izokwehlisa kakhulu izinga labantu abazofuna ukuya ekhaya. Okokuqala kuzabe kusenziwa ukuthi abantu abazafuna ukuphuma eSouth Africa besiya eZimbabwe, indlela zakhona vele zizaba ziziningi, abantu abaningi kuzaba nzima. Kanti futhi abanye abantu bayesaba ukuhamba ukuthi baphume basuke lapha emsebenzini bahambe baye eZimbabwe, bafike ekhaya eZimbabwe. Iningi labantu likhala ngokuthi kusokungenzeka ukuthi mhlawumbe sithi sikhona ngale kuvalwe futhi kube le lockdown, sigcine sehlulekile ukuthi siphinde emsebenzini. Abanye futhi bakhala ngokuthi eZimbabwe abakhoshiwa ngama test la afunekayo ukuthi atholakala nzima mbelulo ungakana nzinga behambile mase befuna ukuthi kuze bathola ama test lawo baye testa for iCovid 19 ukuthi batholakala ukuthi ba negative aba abantu basemanqiyana abazi ukuthi kuzoba lula mbe kuzoba nzima ukunganana ukuthi bayenze leyo so abantu bangathi basamile kancane ukuthi bahambe wabona omunye la usalinde ukuthi aqala bonke abahambayo bazobuhamba bajike njani so kulesi sikhathi sakhisimusi lowo ngathi sizabona abantu besiba balutshwani kakhulu ngathi bonke abantu basengani bale kungabazi ukuthi bahambe bangahambi so kuzoyenza ukuthi sibone inani labantu abachapha umngcele ngale festive season lisiba lincane kakhulu
okugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga msakazi ngibongela kubalaleli sengathi abantu bengaba lokuhamba okuhle laba abahambayo abasuka kwabanye amazwe besiya eZimbabwe bantu batheste bahambe besazi ukuthi banjani ngesimo sabo sobhubhane lolo lwe-coronavirus ngiyabonga
lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane abahlala eSouth Africa eZim Imbokodo ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo Sizigqibeke ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa oluqembu leDubute Warriors lona eselethule idlalade elitsha elilesihloko esithi uMasila kudliwa uNtungameli Nkomo uyalandisa
Dupute Warriors liphuma khona kanye kodupute ePlumtree umkokheli waleli qembu uThobani Dube ulonda imbali yabo
siqale ngo 2014 sakhipha album ethi uqopho ukuqopha sabuya ngosasidleni indlebe 2015 2016 nguvuma 2017 nguzonelwa mvunye 2018 ingqobe 2019 ngarabutho and then 2020 hit song uMasila kudliwa enethunga kayisengeli phansi kwafitshane nje ngiyimba le engingayichaza ngeDupute Warriors sinabafo wethu ababalisela uGray Tony Chuma uMillicent Dube noThindo Manyanga oPromise Jovo uRhythmist
idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi bahambile ugqokile lingafulatheli kanye lethi ukugula ngathanda ukuthenga idlalade balithola ngapi tu
njengoba thina sibest eSouth Africa idlalade lethu elitsha litholakala khona eGoli uthinta inombolo engizozitsho manje ngu 072 604 6784 ma ungaphandle kweSouth Africa just remember ukufaka icode ngu 0027 ubusufaka ukuthi 72604 6784
yuwaphi amazwi ongawachiyela abalandeli
abalandeli womculo we rumba sokukhuliseni siziphathene kahle sithole nama CD ama original ngiyakhuthaza njalo ukuthi abantu besubscribe ku Dupute Warriors official channel ku YouTube ibhale Dupute Warriors official just subscribe to that channel ukuze nathi siqhubeke siguguzeleka ukuthi siliphakele uluju lwendlebe
aphuma ke enkundleni amaqhawe eDupute Warriors nale
siba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.